Umkhuhlane wetshukela obamba abantwana obizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela itshukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wetshukela labantwana.
Yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wetshukela. Ukuthambisa kanengi, unatha amanzi kanengi, cikize umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ubelokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela koBulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele legala insulin, so asila thuba lokuthi sicontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Itshukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiyaphandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda ebantwaneni, siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukukhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sizanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection every day impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So babedinga isupport psychologically ezikolo langikhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntanakhe asephila ngayo.
Umntanami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isitshwala samabele, umfushwa, indumba, lamafruthu kakhulu. Kamelanga elambe kakhulu, kamelanga esuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi-$15, since ama injection athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.